So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga. Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abeCable News Network luveza ukuba abantu abafika esilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig, yona ekhangelele ukutholakala emabhanga usukusela kusasa. Utsho lamazwi eHarare namhlanje lapho kungcwatshwa amaqhawe amathathu emathuneni awe-National Heroes Acre. UPrasidis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lanxa kulokukholola okukhulu okuvezwa ngabantu phezu kwemali entsha le eyeZig lapho isethulwa nguhulumende uqaliseni kwayona le inyanga, uMnangagwa umangalise abaningi ngokuthi yamukelwe ngenjabulo.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold Zig. Congratulations, Makorokoto, Zimbabwe. This is our national currency and a part of the symbols of our national identity and our dignity.
Imali yamaziki biwa isiwe emabhanga namhlanje libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisithi uZulu uzakwandalisa uyayithatha kusasa. UMnangagwa uqhubeke ethi njengoba ilizwe lilezitha eziningi, kungalesi sizathu ikhuthaza inzalo yonke yaseZimbabwe ukuthi ibambisane ekuthuthukiseni inotho yelizwe.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges. Let us pull in one direction as a united and peace-loving people. The burden to develop our own country falls squarely on us.
Kodwa omela inhlanganiso yezakabizi e-Resident Association Coalition of Electoral Reforms, uMnumzana Mavila Sikhumalo uthi aludingi ukutshayelwa amathambo udaba lokungemukelwa kwemali yamaziki.
Njengezakhamizi siyathaba kakhulu ukuthi ilizwe leli libe le mali yalo, litshengise njalo ukuthi liyakwanisa ukuziyenzela izinto zalo lodwa. Kodwa ukubuya kwemali entsha kakufuni ipropaganda kumbe omunye umuntu ukuze afune ekhuluma ukuthi izinto zihamba kakahle, noma thina siyakwazi njengezakhamizi inkinga esihlangana lazo. Nxa sigada imithova siyabona ukuthi kathesi intshintshi kakula. So sesibona thina ukuthi uhulumende wayesithi yena i-currency leyi iziki iba backed le gold lamanye ama precious minerals, kodwa hayi asikuboni lokhu kusenzeka. Sokusenza azathi backed by the security sector. Sibona amapolisa lamasota echaya abantu ama money changer ebaxotha enzindaweni lezo abasebenzela khona.
Wake waba umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uMnumzana Ostalo Seziba, yena uthi ibandla elibusayo elezanu PF yilo elivimba intuthuko yenotho yelizwe ngenxa yokuphatheka kwenkohlakalo. kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni elezano PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi amabandla aphikisayo yibo abavimba intuthuko yelizwe ngoba bengafuni ukubona liphumelela phansi kombuso webandla lakhe. Amaqhawe amathathu abekwe namhlanje abalisa umnumzana Nyashana Zimiri, unkosikazi Grace Tsitsi Jalagu lo Brigadier General Shadrack Leisure. Abachazwe ngumnangagwa njengabantu ababekhwabitha ukubona iZimbabwe liphumelela njalo kulelizwe eligeleza uluju lobisi. UBrigadier General Veja ubhubhe mhlaka 16 ngenyanga edluleyo kaMpimpitho kuthi uZimiri laye wabhubha ngalanga linye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane oyichukela owe-diabetes. Unkosikazi Jadaku yena ubikwa ebhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane.
Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3%. Kodwa ingcitshi yezenotho eyasemelika umnumzana Steve Hank uthi inani leli selikhwele lafika ku-2486% okulinani eliphezulu kwamanye amazwe wonke omhlaba. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda kwethula imali entsha e-Zimbabwe Gold kumbe ZIG ngenhloso yokumisa ukuphela amandla kwemali yeZimbabwe. Imali yephepha kanye lamakhoyini zikhangelelwe ukuqala ukutholakala emabhanga kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights umnumzana Masimba Kuchera.
Impahla liqhumiswa ikhwelile eZimbabwe nxa siqhathanisa esasilakho ngenyanga ephelileyo lenyanga le esanda kwedlula kulokukhwela owenzakaleyo. Kodwa bona njengani ama-figures awezimstat angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le, kulomahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe 57.5 ekhutshwe iZimstat kanye le 2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke. Kutshoni ke lokhu, kungani kulomahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukuthi kwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers behlanganise lokhu lalokhuya ukuze babuye le-format yabo kumbe le ndlela yabo eku-calculator intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenzela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabanga ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-results esingayithola after ama-calculations lawa ihle ithiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi MCN kumbe uGadi Public Transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwedlula idola ikhe. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa ukuthi kungaba lo mehluko masinya, angibona ukuthi kuzaba lo mehluko masinya.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Kweziphathelane leMelika, Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abe Cable News Network luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Abafika phose isilinganiso esifanayo bathi balakho ukuvotelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump hathi uBiden. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akukacaci kahle ukuba abantu bazavota njani ngolwezi lonyaka kukhetho lukamongameli okuncikilana ababili laba. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Kuyinto ekhathazayo kakhulu uma kuyukuthi atshengisa ukubana uTrump uyakhokhela umongameli Biden. Kodwa mina ngokwazi kwami ama-polls isikhathini esiningi awekho accurate ngoba it's a guesswork. I-sample yabantu abubabhekile obasemplay kuyadepend ukuthi usemplay abantu kuphi. That's why sibona ama-polls ehlukana between different pollsters. Omunye ukubuya esithi yena ama-polls akhe athi, omunye athi ama-polls akhe athi okuthize. Kodwa yes, kuyinto ekhathazayo kuma-Democrats mabuye ukuthi uTrump ulokhu ebonakala engumuntu okuthiwa uyakhokhela. Kodwa masiya kumkhonomi ngaseqinisweni umkhonomi wamanje e-America ungcono kakhulu by far udlula umkhonomi lapho uTrump ayebusa khona. Sitsho masikhangela imisebenzi i-unemployment rate iku-lowest that is ever been. Siyakwazi ukuthi uTrump echiye umbuso i-unemployment rate yayisikubuma 10% khona manje ikubuma 3.7%. So yes, abantu bangakhomplaina ngokukhuphuka kwentengo yezinto kodwa imisebenzi lamanye ama-indicator omkhonomi akhombisa umkhonomi oqinileyo. Le dollar masikhuluma ngalo khona manje likhuphukile futhi again i-strength yalo ukudlula amanye ama-currencies.
Ye, masokunje-ke ama-democrats kumele enzeni njengoba usitho usithi abanye sebengazani babona ngani awuhambi kahle?
Okokuqala, I think ama-democrats awenzi umsebenzi omuhle ekukhulumeni ngokuphumelela okumkhonomi okwenziwa yikhulumende kaBiden. Esikhathini esiningi bavumela ama-Republicans ekutsheleni abantu ukuthi liyahlupheka and lihlupheka ngoba ngama-Democrats ayenza lihlupheke ngoba yiwabusayo. Eqinisweni okuningi abakukhulumayo ngamanga but abantu ngoba abakhangelisisi izinto zonke kahle kahle bagcina bekholelwa lokhu abakuzwayo esingathi yi-propaganda. So ama-Democrats kumele ukuthi basebenze kakhulu ekuthini labo eyabo i-message izwakala emphakathini.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Kusenjalo kusetshenziswa imibala etshiyeneyo kumabonakude kwezokhetho eMelika, kutshoni ke lokhu.
In U.S. politics, it's commonplace to hear about red states and blue states. In red states, the majority votes for Republican Party candidates. In blue states, most vote for Democrats.
Kwezombusazwe kwele Melika kulezigaba ezisekela ibandla lama-Republicans okubizwa ngokuthi ngama-red states, kube lezinye ezisekela ibandla lama-Democrats ezaziwa ngokuthi ngama-blue states. Ezigabeni zama-red states, abantu abaningi bavotela ibandla lama-Republicans, kuthi njalo kuma-blue states lezi zigaba ezivotela ama-Democrats.
U.S. television networks get credit for the shades of meaning. As color TV gained popularity in the 1960s and 1970s, networks started using color-coded maps to show election night results. At first, there was no consensus on which color would represent which political party.
Imibala esetshenziswayo yasungulwa ngomabonakude ngeminyaka yama-1960s nama-1970s. Waqala ukungela kuvumelana ngokusetshenziswa kwemibala le.
But during coverage of the 2000 presidential election, most networks used blue for Democratic states and red for Republican. People then started using red state and blue state as political figures of speech.
Kodwa ngomnyaka ka-2020, ngesikhathi sokhetho lukamongameli, kwasetshenziswa umbala oluhlaza ohambelana lama-Democrats, kwasetshenziswa njalo umbala obomvu oveza usekelo lwama-Republican. Abantu baqala ukusebenzisa ukusebenzisa imbala le yezombusazwe nsuku zonke.
Purple states, also called swing states, are a blend of red and blue.
Izigaba ezilombala oyiphephulu nezingawela kuma Republicans kumbe kuma Democrats. Izigaba lezi zilakho ukuvusa kumbe ukuwisa ibandla ngesikhathi sokhetho.
They're so evenly divided, they could tip toward either party.
Lokhu ngokunye okwenzakala kwezokhetho kwelemelika. Abenhlanganiso ephathisa emsebenzini wokuhlinza abalesimo sokudabuka kwendebe laphakathi komlomo e-Operation of Hope yakwelemelika bakhangelele ukuqala ukuhlola abalalesi simo andubana babahlinze kusukisela ngomgqibelo esibhedlela seMpilo General Hospital koBulawayo. Abantwana laba bazahlinzwa kungelambadalo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lomsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba benze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhla ka-4 Nkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo, udokotela Mafio Siyamuchembu, uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo esecleft.
Cleft kutsho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip yindebe, kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani. Lokho kuthiwa yi-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo nangaphakathi. Uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lakho ekungahlangani kumbe ukuba lesikhala ephandleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kushane lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale cleft lip and palate welatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo wethela koBulawayo bakhathesi. So sibathola bevakatshile bevela either eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abalabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwababo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi ngunkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona phezulu evele so ngizala bathi bazamu-operate baphinda bathi umncane ngibuyela after 6 months. So after 6 months angizange ngithande ukuya layo ngokubani mamami wayentongosi. So kathiphezulu.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi unomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi.
Ezini uzalele esibhedlela sesibhedlela kwesibi. Umntwana lo uzelwe ngo-2011. Uzalele esibhedlela seTolosa. Wayele-cleft lip palate. Wa-operatwa ngo-2013. So lo nyaka ngicela ukubana azovalwa phakathi kwezemithi ayikhulume esikolo. Amatitshara bathi kabamuzwe amabala awakhulumayo. So nxa engalungiswa and ngingathaba ngibonge inkosi ukubana inkosi ikhona sinile emhlabeni.
Omunye njalo umzali olomntana owazalwa engalesi simo ngunkosikazi Charity Mudimba.
Izala into esasezeni umntana wami ngandiswa nyoni ngambelethela khonapha empilo ene-cleft palate kodwa hayi ukuhemba sakula kuthiwa ukuthi ukhangawule ukuthi phela nxa samdlalelanda ukuthi azo-operate 7-10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kwa lesi sizathu abenhlanganiso le kubiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika US $3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi eseCleft lip neCleft palate. Abenhlanganiso Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjenge Britain, India lamanye ivame ukuba nenhlelo zokwethekelela kwele Zimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kwele Zambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yedolobha lakoBulawayo lamuhla ihlangene labosomabhizimusi lapho okucutshungulwe khona uhlelo lokwakhiwa kwedamu elizabizwa ukuthi yi-glass block kumbe bophoma elikhangelelwe ukuthi lethele leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi. Usolodolobho wakoBulawayo uCouncillor David Coulthard uthi uhlelo lolu luzasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037. Njalo kuyabe sekudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayi Shangani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze-recycling. Ukuze sizwe okunengi okuhlafune emhlanganweni walamuhla osithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe lo-Councillor Khalazani Ndlovu, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansilini yakoBulawayo.
Ingxoxo bezikhona zingaso zaqala, bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sesisezingeni eliphezulu mpela. Sikhangelele ukwakha idamu le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa ibhophoma elisematibrian south efilabos. Sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe nazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli khangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya kuBulawayo nxa lingagetshwa. uBulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi, sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyeza njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyano olunye olukhangelelweyo olwemathebeleleni Zambezi Water Project, singabona liphela nini leli damu?
I-time frame ayikabi khona on paper yet, kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesiziqedile. Then njengoba likwazi thina siyi-local authority, siyathatha ke esikudiscussileyo sikuhambise phezulu ukuthi kuye-approvewa kuhulumende. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumende, nguye ozabe ezasidetekthela i-pes yokuthi siyaqalisa nini siyeqeda nini, kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini. Ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika ama singaba la amanzi kulelo damu in 18 months, but i-18 months lezo zithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu. Asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende, mhlawumbe la adonsa izinyanga khona kukayoloke kusifaka umthwalo onzima emahlombe. Kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo, sinethemba ukuthi hayi lezi ngxoxo uzaziphutshisa masinyane la efaka isidinga.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakapheli, inyanga kaMeyi ingakapheli, ngoba i-council sizathi phinda sihlale enye ingxoxo mhlawumbe sibe ne-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawa sesesiqedile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani, sikhuluma kanje?
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli, luqhubeka lusanda njengoba sisazi isomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding, okuthi sometimes sigcina sisiba lenkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana maye ngaphambi kahle. Amanye amalokishi agcine ehamba more than 2 weeks engela amazwi okuyiluhlupho olukhulu osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabo bese.
Emadamu akulabo bene ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu i-Mat-South, i-Mat-South kayilazulu.
Lo ngukhansila Khalazani Ndlovu umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yakoBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Sokuyisikhathi sokuthi size imbono yenu lenabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Injani kuStudio 7 hayi kunathi siyaphila lapho esikhona lapha ngilombono abengifunda ngibonise kuStudio 7 ukuthi hawo siphathi kahle izakhamizi zokubulawayo bazithengisela amatamatisi lokhu lalokhu abantu kuthi bezama uncedisa ayimuli zabo ngoba vele kunzima akula kudla eZimbabwe kamanje yadinga ukuthi idingele abantu ukudla kodwa amapolisa amakhokhobe batshona bebathathela izinto into engabukekiyo ngathi kamanje yakwazi kodwa baphila njani abantu baavoida ubusela ukuthi kungabantu bengakhethi ubusela bezidayisela emunye nithengele ngalakho lami ngithenge ngithenge engalakho komunye kodwa batshona bebagijimisa imini yonke sithi into le impi.
Kanti uThembo Mohata kasengu-vice president. Ah, kodwa hey, kwenzakalayo kuhle. Ngebatona kithi besindebeleni. Ah, kunzima. La madoda laka ekthi njengamadoda mana. UThembo Mohata benga ekthi njengabafazi. Yini manje oyabuzwa uhamba ulandela kuphela njengomuntu odonswayo ongabonile. UChivayo nguye osengu-vice president. UChivayo ngakhe kuze Iran. Kodwa uChivayo ngesizimbona manje all over ngosebhizi lokunanga kwaduzulo kamnangapha. Uphi uThembo Mohata?
Studio 7, Studio 7 njani lonke balalela bahle siyaphila mbijana. Yazi nxa ngilalela ubaba logulayo lo usweli kusuye esibhedlela uthi ngumalaki inkomo lo umuntu ofuna kusuye esibhedlela uyagula lo yagula sikusigulela gulela gulela ngokwathi khona ngale kogodlwayo abantu amajiyampondo ukuthi bathatha ngaphi umuntu longaphelelanga lo bezomnika isikhundla kwakhe kwezani lokho kube sihumanela thina. Kangaye support izona yithi nebezani PF yithi nebezani PF uzama ukuthini kanti yiko le studio bamxotsha bamxotshe driver ephambanisa inhlelo ze studio akazizwa into eyikhulumayo akazizwa shema akazizwa shema abanye bakho belief gawele labo Joseph Tuma bangcono bayahumana kodwa isikhulu kukamalaki lo
asibakazi nabalaleli baka Radio 7. Hey, lesimanga labantu ngabantu bezani laba bakhuluma manje special lokuthi ngumalaki inkomo ethi ukuyikhulumela uthi eZimbabwe uright yini eright malaki inkomo eZimbabwe ngoba ngisho izona iziphatha amandla zayo iZANU-PF ingane zabo zifunda phandle kwamazwe akula zikolo yini eZimbabwe bona nxa begulile baphuma phandle kwelizwe akula maklinika yini eZimbabwe. Yazi yonke nje into elisitshela yona ngamanga lina engaliyenza manje kathesi ungayibheki i-government yakhona izindawo eziningi ifuna kubhadalwe nge-US dollar kodwa ithi abantu abasebenzise khona lokho okuthiwa kumbe kuthiwa yini khonokho okuvuyileyo khonokho okuyimali abantu abasakufuni ngoba labo abakufuni.
Lingelele enkundleni litshona njani kuStudio 7? Hayi isihluku esenzeka elizweni sakithi ngesikhathi sombhuqazwe ngesikhathi kubhuqwa abantu basemathebhelelendi kwakubuhlungu kakhulu isihluku esethi laphana ambona ukuthi kukhona lapho esake sayenzeka khona umhlaba wonke jikelele.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa lelandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kwemali entsha iZig ephepha leyamatshe ezabe isitholakala emabhanga kusukisela kusasa. Singayihlaka kehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe uZulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.